Sokuyisika desendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 6 kumpalakazi 2019 ngwentungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kugcwele la amavuzu phathi ama youth atshona khona and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi yikho kufiwela ukuthi bethole imikhuhlane. So imessage esilayo namuhla sithi njengama youth be responsible, ungathatheki entweni lezi ezenzakalayo ngoba yikho lapho othola khona imikhuhlane leyi emkhulu.
Abohlangothi lwe-National AIDS Council bamanyanele ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ekunanzeni ilanga le-World AIDS Day kobulawayo.
Ebe nje wasephuma kubo World Food Program ebe sekungenzakala i-pressure ithi mouth to government ukuthi ize isi-approvele abantu bethu bathole nabo ukuhola ukudla. Okwamanje nje ukudla kuyafika e-plumtry sabe ejenti khona la e-plumtry kuyadlula kuyemakhaya. So kukuyinto ebuhlungu abantu.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi idolobho le-Plumtree ngelinye lamadolobho akhokhelayo elizweni ngenani labantu abalambayo njalo abadinga uncedo lokudla oluphuthumayo. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu letangapasi liphethe idlalatelalo elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokulwisana legciwane lengculaza olwe-National AIDS Council bamanyanele ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezikulumsebenzi ekunanzeni ilanga le-World AIDS Day eMarisha Grounds elokishini le-Old Magwegwe kobulawayo bekhuthaza abasakhulayo ukuthi bekele umkhuba wokuya emicimbini abayibiza ngokuthi ngamavuzu phathi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini wokufundisana ngemiculo lokunye okokulibazisa uZulu ngokuziphatha kahle kanye lokuzivikela ekuthelelweni igcikwane lengculaza ele-HIV and AIDS. Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo, unkosikazi Senatra Nyathi, ukhuthaze abasakhulayo ukuba bahlukane lokuya kumavuzu phathi njalo balondoloze impilakahle yabo ukuze babe lekusasa elihle.
I-HIV iyehla kwama-age groups wonke, kodwa ebantwaneni abancane ngenxa yamavuzu ngenxa yokungalaleli. Abantwana abaningi sebetholakala benomkhuhlane we-HIV. Abantwana abancane, lisiphatheni libe nempilo ende.
Okugcizelelwe ngunkosikazi Nonjabulo Mahlangu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni e-Community Working Group on Health.
Kugcwele la amavuzu phathi ama youth atshona khona and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi yikho kufiwela ukuthi bethole imikhuhlane. So imessage esilayo namuhla sithi njengama youth be responsible, ungathatheki entweni lezi ezenzakalayo ngoba yikho lapho othola khona imikhuhlane leyi emkhulu.
Umsekeli kamqondisi wohlangothi lwezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Khulamuzi Nyathi uchasisa kabanzi ngendlela abaphatha ngayo umkhankaso wokwenqabela ukuthelelwana kwegcikwane lengculaza lalabo asebevele bephila legcikwane.
Mesole epizodwa idolutegravir. Idolutegravir liyana iyabonakala ukuthi iyasebenza kakhulu kuba nzima ukuthi igcikwane lithole i-resistance against idolutegravir. Thina lapha njengekhansili emaklinikhi yethu silamaklinikhi angu-19. Wonke amaklinikhi la angu-19 ayapha i-treatment for HIV mahhala kusukisela ebantwaneni kuze kuyofika ebantwini abadala. Then silama-partners ayifikeneyo labo banenhlelo ezichiyeneyo zokufundisa abantu mayelana lokuthi bengazigcina kanjani bengazivikela kanjani ukuthi bengatholi iHIV nxa bengayithola bengathola uncedo bani.
Inhlanganiso yeNAC iphakathi kokufeza uhlelo olwasungula ngomnyaka ka 2015 kusiya ku 2020 lwezinqumo zokulwisana lokumemetheka okuthelelanwa kwegcikwane lengculaza ezweni. Ilizwe leZimbabwe likhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka 2030 inani labathelelwa igcikwane lengculaza libe selehlile. Ilanga lalonyaka ele World AIDS Day belinanzwa ngaphansi kwendikimba ethi the communities make the difference. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi idolobho lePlumtree ngelinye lamadolobho akhokhelayo elizweni ngenani labantu abalambayo njalo abadinga uncedo lokudla oluphuthumayo. Embikweni ewethu le izolo, inhlanganiso le ithe iNorton yiyo ehamba phambili ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini. I-55% ilandelwa yi-Epworth kuzothi endaweni yesithathu kule dolobho lePlumtree lona elilenani labalambayo abayisilinganiso sokungamachumi amane lambili ekhulwini 42.8%. Idolobho leMarondera likuzinga lesine lilandelwa ngeleChinoyi. Okumangalisayo yikuthi idolobho leBeitbridge yilo elilenani labalambayo abalutshwana kakhulu lanxa nje lumango ulugwadule. IWFP ithi abantu abalambayo eZimbabwe abamele baphathiswe ngokudla ngokuphangisa lifika ku-7.7 million. Sixoxele umgcini sihlalo wekansili yePlumtree Town umnumzana Fanisani Dube yena othi muvi kakhulu umumo kuleli dolobho.
Hey, ngapha kuzima abantu balambile mani, abantu abasebenzi yamshiya basefest park and abantu abavuna ngezivuno zange sibe kahle ngonyaka odlule. So ngalokho ke i-source of income le namaprize yakhuphuka abantu abafordi kahle, so indlala injalo ngokuthi abalambo zokuthenga abazange bavune kahle.
Inhlanganiso eziphathisa abalambayo siyazi kwezinye izigaba seziqalisile ukuphathisa abantu emadolobheni khona ngapho ePlumtree phakathi edolobheni kabakafiki.
Hayi, edolobheni bengakafiki, besiloku siphusha sicela ukuthi sincediswe njengama-councillors endawo nasemawadini lana. So abakafaki, abakawaphruvi ke lokho. Maybe njengoba sekuphuma kubo World Food Program, maybe sekungenzakala i-pressure ithi mount to government ukuthi ize isi-approvele abantu bethu bathole labo ukuhola ukudla. Okwamanje nje ukudla kuyafika ePlumtree, kufake JNP khona la ePlumtree bese kuyadlula kuye emakhaya. So kukuyinto ebuhlungu ebantwini ngokudla bakukhangele, imumbu yafika, inyawuthi yafika idlule. Kodwa bona siloku sibazamele ukubakhulumela ukuthi abantu laba bayalamba labo njengabantu basemakhaya, Nkosi yami, abake bakhangelele nabo baholiswe. Okwamanje kodwa abakawaphruveli izidingo zethu or izicelo zethu.
Idolobho leplumtree njengoba lisemngceleni lelizwe laseBotswana, bakhona yini abangenayo kwele Botswana besiyadinga ukudla?
Bangabe khona abalento zabo lakhe abanemali, kodwa-ke ukhumbule ukuthi i-currency yaseBotswana iqinile kudlule yaseZimbabwe kanye nerandi. Ngalokho-ke kubonisa ukuthi kuba nzima ukuthi utshintshe ibhondi yakho yaseZimbabwe or ngithi local currency uyenze ipula. So ngokunjalo nje kuyabazimela abantu ukuthi baye ku-shopping kulelaliswe, ngoba kahle kahle ukudla la eZimbabwe okuthengwayo kukhona into engekho yimali. So uma ungenamali yokuthenga local, imali yokutshintsha ibe lipula uzoyithatha kuphi?
Umnumzana Fanisani Dube ngumgcini sihlalo wekhansili yedolobho leplumtree ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le eplumtree.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. lesibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abatshayeli bathi ukusilela kwamafutha ezimota awedizili lawe petrolo kuqhubekela phambili elizweni njalo sokuphazamise inhlelo zabanengi kwezokulimala kumabhizimusi. Umphathintambo kahulumende obona ngezamafutha lamandla kagetsi umnumzana Fortune Chasi utshele idalele ikhabhinethi ngolwesibili kuyona le iviki ukuthi inkampani ye-National Oil Company izasebenza ingelamkhawulo ukulethela ilizwe amafutha aneleyo. Kodwa umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi kwakufanele uhulumende alungiselele kuseselesikhathi.
Indwendwe zefueli lokhu ziqhubeka ziba khona, especially kuthangela izolo besamangala sibe ukuthi lapho okulayinelwa khona ifueli sibone abantu sebelayina ukuthi ifueli isishoda. Sananzela ukuthi into adishoda kakhulu kumaviki apheleyo yidizili. Pho-ke abantu abaningi besebenanzelela ukuthi ipetro ledizili ibisichiphile kumkambo omaketi, black market, ngoba ibisithengeka ngamayusa lamarani. Kuliviki ke emkambo omnyama lakho kukhanya ngani amayusa angani ashoda mbijana, yikho sokubangela ukuthi sesincintisana layona le ekhona emagaratini. Kodwa thina besikhangelele ukuthi le ingabi yinto engaba lohlupho, ngoba i-government bekufanele by now bayakwazi ukuthi yisikhathi sokulima, yisikhathi se-holiday. Lanqaye nje uminista echasisa ethi kabanikwa amaplani, angazi ukuthi ukhuluma ngamaplani aphi, ngoba kufanele by now ngitsho lo muntu njengakho ku-government ongekho kukhampani uyakwazi ukuthi isikhathi esibhizi, abantu bonke bayamuva lapha lalaphayana. Kodwa hayi, bona bakhanya ngani nje bathembe khona ukukhuluma emoyeni lapha ku-ground bengayenzi lutho, kuzayenza abantu bathwale nzima ukuthi baqedise ukulima njalo lokuya kuma-holiday njengana kunje. Lanqaye nje kungela lutho abazabe belulanda ku-holiday, kodwa abantu kufanele baye emakhaya.
Kulihlupha njani lokhu njengabosomabhizimusi?
Kakusasebenzeki kuma-business ngoba indlela osokuchajwana ngayo nxa umuntu ethe wacela uncedo ngemota uyamangala. Bengilabangani bami abanye engibananzelele abathiwa ngamabhasi la ayeGoli, nxa umuntu ethe wathatha i-taxi wayaphenduka esigodini nge-taxi bamthathe 400-300 rand. i-300 rand nxa uthe wagada ibhasi ibi 350 rand, kuyawufana nokuthi umangoloyo sewuphinde kabili ngenxa yokushoda kwe-fuel. Okuyukuthi kuma-business le ndlela esithajana ngayo ukuthwala izinto ezithwalayo seziphose zidlule yona le price zero yakuzithwale ngayo, uze uphose ukuthi hayi ngcono uzilekele zikhonapho usalule imali yakho.
Lokhu siyabona njalo ukuthi kuhlangene lo kuswelakala kwamagetsi.
Abezolokhu bekhuluma ngokuthi amanzi ayashota kuZambezi, le mtshina ngale e-1K iyafa. Kodwa okuliqiniso ukuthi lapho abathenga khona imitshina sileqiniso kababhadali, bathenga nje ngomlomo kube kuphelile. Nabesikhangela ukuthi imali le abayithathayo kakhulu bayibhadala lapho amagetsi abawathola khona e-Eskom e-South Africa ne-Mozambique, yiwo amagetsi angasinceda.
Umnumzana Albert Mhlanga ngusomabhizimusi njalo uyisiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uyaqhubeka eZimbabwe lasemhlabeni jikelele umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana ezindlini o-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqale ngenyanga edluleyo usiyaphela mhlaka-10 kulinyanga. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umqondisi we-Women Coalition of Zimbabwe, uNkosikazi Mildred Sandi Moyo, uthi kobulawayo baqoqe ukusungula kusasa uhlelo lokulwisana lodlakela, hathi emakhaya kuphela kodwa lasemsebenzini.
Ngobaba abaphakamisa ukuthi omama mabangahlukumezwa. Ukuhlukumezwa kubuya ngendlela eziningi. Kulokuhlukumezwa okuthi omama bayachaywa ezindlini lemsebenzini. So kutsho ukuthi ngekhaya laphandle emsebenzini kulokuhlukumeza kwabomama. And omama bathi hayi, labo abasihlukumezayo, labo asisukumeni sikhulumisane labo, labo abangasihlukumeziyo abangobaba labafana abancane asihlanganisele amakhanda ukuze sizame senze ukuceda kokuhlukumeza komuntu ongumama.
Osakhulayo uYolanda Banda uthi ujabuliswa ukuba omama sebelelungelo lokukhuluma bemelana lodlakela.
Hayi, mina ngithabela kakhulu ukuthi abomama sebesiba lelungelo lokuthi bahlangane bakwanise ukukhuluma silwe ngendaba leyo yokudlengulwa ngabo abobaba kwabomama.
UNkosazana Thembelihle Sibanda osuka kuWard 8 eMzilikazi Makhokhoba koBulawayo uthi uyasekela uhlelo lokulimukisa abantu ngokumelana lodlakela ngoba isigaba sakhe sinenani elikhulu labantu abathinteke yilolu dubo lodlakela emakhaya.
Hayi, ngisekwazi uhlelo salisekela kakhulu considering ukuthi my constituency iMakhokhoba is one of the one with the highest rate yokuhlukumezeka kwabomama bechaywa ezindlini nabantwana bedlangula. So kuqakathekile ukuthi silulusekele uhlelo lolu ukwenzela ukuthi omama sibafundise ukuthi nxa sokwenzakale into enjalo babekwazi ukuthi bathathe inyathelo bani.
EneZimbabwe ngelinye lamazwe aqakathekisa ukunanzwa komkhankaso owe 16 days of activism against gender based violence onanzwa lonyaka phansi kwendikimba ethi Orange the World Generation Equality Against Rape. Kusasa kobulawayo kuzaba lomkhosi enkundleni ye White City wokulimukisa uZulu ngalomkhankaso lapho uZulu akhangelelwe ukuthola amacebo okuthi angazivikela njani kudlakela lolu lokuziphatha lapho esehlelwe yilolu dubo ukuze kube lokuhlalisana kuhle emakhaya. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Livetalk lamhlanje sikhangela umumo wendlala obhekane loZulu weZimbabwe lonyaka. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela eMelika. Kufe abantu ababili kwalimala abambalwa ngemva kokuba omunye undoda evuke ubhova wadubula emphakathini enkambeni yebutho e-US Naval Air Station esigabeni seFlorida. Lokhu kwenzakale emadabuka kusa. Kufe abantu abane abagoqela umtshayeli wenkampani ye-UPS izolo ngemva kokuba amasela entshontshe imota le lapho sebegijinyiswa ngamapolisa ngezansi yeFlorida. LeBotswana lithi izifuyo ezigoqela inkomo, imbuzi kanye lamadonki ezedlula inkulungwane zantshontshwa ngabeZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2015 kuze kube namuhla. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Umphathintambo wezomvikela kweLebotswana uMnumzana Kagiso Musi utshele idale lephalamende ngolwesibili ukuthi udaba lokuntshontshwa kwezifuyo zisiya eZimbabwe solukhathazile. kusukela ngomnyaka ka 2015 uthi inkomo eziphosa zibe amakhulu ayisishiyagalolunye imbuzi edlula ekhulu kanye lamadonki aphosa afika amakhulu amabili kwantshontshwa kwasiwa eZimbabwe. Ujele idale ukuba sebezamile ukukhulumisana labe Zimbabwe phezu kwalolu daba ikakhuluma bele mhlangano yeminyaka yonke phakathi kwamazwe omabili e-Joint Permanent Commission. Njengendlela yokwenqabela kuntshontshwa kwezifuyo, umuzi uthi uhulumende weBotswana usengezelele inani lamapholisa alinda esigabeni esibhekane kakhulu nalolu dubo. OweBotswana osuka esigabeni esibhekane nalolu dubo semabolwe engumlimi uMnumzana Siyamo Mpho uthi kuqakathekile ukuthi udaba lolu lulungisiswe ngokuphangisa ngoba kade abalimi bekhala ngolahlelwa isifuyo.
Most of the these people they rely on this.
Abalimi abaningi baphila ngezifuyo ngakho ngibona ukuthi uhulumende bobabili kumele baxazulule lolu daba ngoba lungagcina lumemetheka lisiba ngokunye.
Possible because it will escalate into something.
Udaba lokudutshulwa kwenkomo zeZimbabwe uthi lalo kumele luhlolisiswe ngoba ludala ukufuthelana phakathi kwezizalwane zamazwe womabili. UMnumzana Nkosi Ndiweni weZimbabwe esebenzela ezigabeni esemngceleni uthi udaba lokuntshontshwa kanye lokudutshulwa kwezifuyo selukhathazile njalo kumele abakhokheli bamazwe omabili bakhulumisane ngalo.
So yikho lokho sokusenza itension enkulu kakhulu ngoba abalapha sebezonda abantu bekhaya, abekhaya bazonda abantu balapha. Uthi ekucineni kuyacina kuganyulwana sibili.
UMnumzana Mthabisi Dube ohlala eGabroni laye uthi ngombono wakhe udaba lolu sokumele luphuthunywe lulungiswe masinya kungakanekeleli phambili.
Ngibona ngathi okuqakathekileyo ukuthi amazwe womabili kumele ahlangane kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ngendaba leyi ngoba abeZimbabwe labo bayakhala ukuthi inkomo zabo ziyabulawa uma zingacrossa zize kule Botswana. Labe Botswana labo bayakhala bathi kusukela 2015 inkomo ezingaba yi 1000 lembuzi lamadonki kutshontshiwe kutshontshwa eZimbabwe.
Ilunga ledale lephalamende elimele isigaba esilabalimi abaningi abakhala ngokutshontshelwa isifuyo eseBopiro, uMnumzana Lucas Taulo uthi osekunzima ukuthi sekuliwa okumgceke abeZimbabwe bengena bethatha isifuyo libahile besithi nabo ezabo inkomo ziyadutshulwa. Abanye abedale lephalamende eBotswana bakhuthaze abaphathi ntambo abagoqela ababona wezokulima kanye lezomvikela ukuthi bazame ukuthi kukhulunyiswane labeZimbabwe ngoba umhlophe ukuthi isimo kasisesihle. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Umqeqeshi weqembu lenguqu elimela iZimbabwe kumncintiswano weCAF Champions League LAFC Platinum Lizwe Sweswe uthi ukhangelele ukuthatha yomithathu imiklomelo lapho iqembu lakhe elizadibana khona lele eTloile du Sahel elakwele Tunisia kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Usese utshele intatheli zindaba ukuba uqakathekileyo yikuba bona balungiselele ukudlala umdlalo wenguqu bekudinga ukuba benqobe njalo kabalungiselelanga becabanga ukuba iqembu le-Etoile du Sahel ngelinye lamaqembu aludumo kuzwekazi lase-Afrika.
Njengomqeqeshi lama-players okukhulu kakhulu ukuthi imidlalo wonke esiwulanje siyawudlala into esicabanga ngayo kakhulu unqobo singakhangelanga okuningi singakhangelanga ama-statistics loba ini but okukhulu ukuthi kona thina sidlale nesidlalele kunqobo.
Iqembu le-FC Platinum linqotshwe nge-2-1 liqembu le-Al Hilal lemdlalweni walo qala wesibaya sika Group B kumncintiswano walonyaka weCAF Champions League. Njalo imbiko evele khona le kwele Sudan ithi leli qembu lidlale kuhle kodwa lehluleke ukusebenzisa amathuba eliwatholileyo lase liphinda njalo liyekethisa ukuvimba emuva. USweswe ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba babuye bezosekela iqembu le-FC Platinum ngoba phela limele ilizwe leZimbabwe kulo mncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika.
Ya, usekelo lwabo siyaludinga kakhulu njengoba sidlala lapha asikhona asimelani isiplani nami kuphela simele lelizwe lonke jikelele. I think khona khona ukuthi bona basisekele babe bazosekela lapho kuze sibe umdlalo.
Ngokwesibili ukuba iqembu le-FC Platinum lifinyelele ukudlala kusigaba sezibaya kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika, ikanti iqembu le-Etoile du Sahel selike lagcotshwa ukuba zintshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokunqoba kumncintiswano we-CAF Champions League, CAF Super Cup, CAF Confederation Cup kanye naku-African Cup Winners Cup. Ngomunye umdlalo wesibaya sika Group B iqembu le-Al Ahly kule-Egypt lizancikilana lele-Al Hilal lase-Sudan namhla ntambama. Yimi imidlalo yeviki lesibili ithola iqembu le-Al Hilal kuyilo elihlezi phezu kwengalane elilemiklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu le-Etoile du Sahel. Kodwa umehluko kuyikuba iqembu le-Al Hilal lona lihlohle kabili lapho linqoba ele-FC Platinum nge-2-1, kuthi ele-Etoile du Sahel lona linqobe ele-Al Ahli nge-1 kanya. Kusenjalo namhla ntambama kuzagcotshwa umdlali ongeyodlale ukwedlula abanye bonke kusigaba seCasablanca Premier Soccer League emkhosini ozaqhutshelwa esikolweni iHarare. Lo mdlali ukhangelelwe ukuphuma phakathi kwabadlali ababalisa uJoel Ngodzo weqembu leCapes United, uPrince Dube weqembu leHighlanders, uRalph Kaundera weqembu leTriangle, uNeva Tikere weqembu leFC Platinum kanye loNozinti weqembu leHighlanders uAriel Sibanda. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu letanga pasi lona elisanda kwethula idlalate lalo elitsha elilesihloko esithi Vakalanga We.
Vakalanga kalani pasi mulebeleke. Atina bathungamili, atina balebeleke. Kahando kabataya. Mukanga yabota. Yego leza mkozi.
Leli lidlalate laleli qembu elesibili njalo liphekwe ngobunono lobugabazi obukhulu njengelakuqala abalethule ngo-2012. Iqembu leli lidabuka eNkwana ePlumtree kodwa lihlabela likwele Germany. Umkhokheli wetangapasi uSinini Ngwenya uthi baza kuyalethula eZimbabwe leli dlalade ngesikhathi seKhisimusi.
Sizama ukuthi silonje le-albhamu khona lekhaya, kodwa hayi abantu bazoyaziswa bengabe sihlandela kuFacebook nakubo-YouTube masobalethe information out to abantu bebekwazi.
Iqembu leli lihlabela ngendimi ezigoqela isiKhalanga, isiNdebele, isiKhiwa lesiJelimana. Kungoma le ethi Elila, uNgwenya uthi bakhuthaza ukuphakanyiswa kwabantu besikhalangene ngohulumende kanye lolimi lwabo. Siyake sibone Ngwenya lisenza amagigi khona ngapho kwele Germany, kugcwala mpela abelungu njalo bekhanya bekholisa lanxa nje bengalwazi ulimi. Kwenzakala njani khonokho?
Kakhulu umusic bathi music knows no boundaries. Sinezingoma zesikhalanga esikhule sizithula noma esikolo noma e-church ezinesizizwa ngezangoma, yizo abazithanda kakhulu. And ngoba sinama-shows amaningi njalo abantu kusibona live kuba nomehluko yabo, akufani nje noma usizwa kuradio. So lalokho kuyancedisa ukuthi bawuthenge umusic wethu.
Le ngethi ngiqome ntombi
qoma ntombi.
Abalandeli ungabatshiyela wapha amazwi Ngwenya?
Basisapotile ngaso zonke lesikhathi abasikhohlwanga. Nokufika South Africa kwezindawo ngifike nje ngidlala isiginci, abantu besiphula ingoma zami, kuhle kakhulu, kuyasijabulisa. Sinokuthi hayi, siyabonga.
Liphuma ke enkundleni iqembu letangapasi ngalidlikizane ethi
abayithandi abantu siphila emhlabeni umaphume bewutshintsha mkhanwami ile yakho bayaziyo
Sanga pasi vese kivela uhlelo lwethu besihlabela kamnandi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.